lingalithona njani izulu kanindaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi womsakazo weSkies FM Metro Akwamukela kuhle.
Yebo, ngiyajabula lati kuba ku studio 7.
Kuhamba njani kudaba lomsakazo wenu okwamanje sikhuluma njengoba laphiwa ilicense?
Esingakutshela uZulu yikuthi iradio yabantu iSkies Metro FM ezabe igcile kobulawayo isiqalisile amalungiselelo ukuthi iye gagasa emoyeni. Kufuze abantu bakithi bamelele ngokujabula ngoba bazazizwa labo bekhuluma emsakazweni wabo ngendimi zabo abazithandayo ezakulolu hlangothi se-region. Okwesibili esingakutsho ukuthi sesiqalisile okwamanje ukuthi siye sikhulumisana lalaba abantu ababhala izingoma, lalaba abama-studios, njalo njalo kwenzela ukuthi sibonisane sicelisane ukuthi ingoma zakithi ebezigqithele iminyaka leminyaka zingatholi ithuba lokuthi zidlalwe kwezinye izitishi ezigcwele ilizwe lonke leli ezinye esesizibona sezigijima ukuthi zibe kobulawayo namhlanje zithole ithuba lokuthi zidlalwe emsakazweni sihlangene lama-producers amaningi kakhulu basika 50 okunye esesikwenza kathesi ukuthi sesiqalisile ukuthi siyenze ama-renovations emakhosi lapho ezizabe sinama-studios zethu khona okunye futhi esesikwenzile ukuthi sesiqalise ukukhulumisana labantu abazasisupply ngemitshina eyoku-broadcaster esizayithenga khonale elizweni le-Italy lokhu kusho ukuthi kunyanga eka-April sizabe lokho sirenoveta kusiyafika kuphela kwa-May le mitshina layo futhi isendleleni kusiyafika uJune ama-renovations abe sethelile le mitshina esifikile sesiqalise ukuyigqomeka-ke siyifaka phansi ukwenzela ukuthi abantu baqalise ukuthi bayilungise ngoJulayi August sabe siyithesta kuhle kwenzela ukuthi nxa singena emsakazelo kungabi le nkinga ekhona kusiyaphela u-August September hayi bo yabe sezinayida alokho-ke abantu kufuze balungiselele abalama-programs abafuna ukuthi aphume ku-Skies Metro SM naku-Breeze FM balakho ukubonana lo-Conti Mhlanga emakhozi basho ukuthi kuyini abakufunayo ukuthi kuphume emsakazweni kaZulu
Uyatsho lapha ukubana imitshina isendleleni alizange libe nalo dubo lokuthola imali yokuthenga imitshina le
hayi azange sibe lo dubo ngenxa yokuthi inkampani elama-shareholders athile asuke ahlanganisa lokho nalokho kuma-investments awo ukwenzela ukuthi athole imali nasesi siya futhi thola eyinye imali kubhanga elinye elikhonapha kwele Zimbabwe elivumileyo ukuthi lisisekele ukuthi lisinikeze imali lisiboleke imali yokuthi sisebenze bese siyivisela nxa sesisebenza
uZulu engafuna ukuzwa ukuthi bonabo batsho ukuthi ngama-shareholders kathi vele ngobani
hayi angiyabona ukuthi ungakuqalisa ukuthi uhambe usihlaziya ebandla ukuthi ngilozibani kuyahlupha kulani lo Conti Mhlanga nabanye abafowethu abakhona ngapha
hayi kuzwakala silifisela inhlanhla ungavalela isuZulu
hayi kakhulu siyajabula ukuthi lisinikele lithuba abantu be-studio 7 ngoba kukhanya aliyesaba ukuthi sikhompyutha nani but uZulu siyajabula ukuthi kufanele uZulu wakobulawayo azinikeze ithuba lokuthi aqalise ukuthi abexoxisana lathi ikakhulu olesikhathi ahambe emakhosi cultural center ayebona umnumzana uConti Mhlanga onguye ozabe engu-executive producer wethu atsho ukuthi yena ufunani kuphume njani lani labantu bazasibamba futhi kuma-Facebook ethu nama-WhatsApp
hayi kuyizwakala hayi isikhathi sesingasavumi ibe lelanga elihle
alright kandi
lo ke ngumnumzana Qhubani Moyo omunye wabaqondisi bomsakazo weSkies Metro FM wona osandaphiwa ilayisensi ngohulumende